Abenhlanganiso yobulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candida ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo mncintiswano.
I-tournament leyi it's an international tournament eyenzela ukuthi abantwana nxa bedlala laphana baphansi ukuthi bethole ama-ranking points ukuthi indawo nxa bengawina ama-matches khona bayakwanisa ukuthi labebe khona ku-world ranking yama-juniors.
Lanyaka ngeyidolobho lakobulawayo liyeliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba lathi kuyasifaka lathi endaweni la ukuthi ekobulawayo naye lokhu isaphila and izalulokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho lawa ama-players ekuthi lingakwanisa ukuthi lathole lawa ama-points nxa bengakwanisa ukuthi be-travele kwamanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure leyo bebengayitholi, so nxa ukuthi lawa bayakwanisa ukuthi befike lapho bekwanisa la ukuthi becompete bebe-competitive ithathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetsheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Razwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhla ziyisikhombisa kusiya mhla zilitshumi lanye kunyanga kaNhlangula. UMauchi yena ule minyaka yokuzalwa elitshumi lane uthi ukudlala kumncintiswano we-Billie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo we-tennis.
Angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lo nyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-tennis ndawonye loMauchi loMidzi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natali Chimeza kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatai Mawisire. Umncintiswano we-Billie Jean King ufana lowe-Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.